Aba yahlatshwa basesebalutshwane kakhulu kulalokhu akade befanele ukuthi ngabe sebeyikho khona ngalesi sikhathi. Abakukhuthalelanga abantu ngendlela okade kukhangelelwe ngayo. Okubanga lokho yikuthi uhulumende akakhuthalanga yena ukukhuthaza abantu, aveze kahle kamhlophe ukuthi kungani befanele abantu bayehlatshwa, usizo lwakhona lungakanani, kanti ingozi yokungahlatshwa inkulu okungakanani. Ngabe uhulumende engasukumi, nxa engakhuthazi abantu baza bamadolo nzima, bahambe nzima, ukugcine kungahlatshwa ngabantu ngendlela efaneleyo. Ngakho ngaleli nani elihlatshwa namhlanje kasoze uhulumende akwenelise lokhu athi herd immunity, athi yena kusiyaphela umnyaka kumele abe sehlaba abantu abangu 10 million. Akusoze kwenzeke lokho ngaphandle kube le ndlela ezibanzi azenzayo zokuthola amajekiseni amaningi, zokukhuthaza abantu bayehlatshwa, akhankase ngobubanzi kuhlatshwa abantu abaningi. Yiyo yodwa indlela yokuthi kwenzeke khona lokho.
Bona abafuna ukuyahlatshwa bakhanya yini ukuthi belokhu bemadolo nzima kumbe kungani sekungconywana, ngoba siyabona ukubana inani eselihlatshiwe singani liphansi kakhulu kulo nxa kukhangelwe ukubana ilizwe leZimbabwe lilabantu abangafika bona i-15 million.
Igciwane le-corona lisesekhona eZimbabwe, lisesekhona umhlaba wonke. Nxa lise-China, nxa lise-Brazil, nxa lise-India, loba lingaphe emhlabeni kuyafana lokuthi likhona eZimbabwe, ngokuba kungasa selifikile, liyamemetheka ligcwale yonke indawo. Kanti ke lisesekhona futhi khona eZimbabwe. Ngakho abantu kumele bazivikele, baqhubeke bethatha amanyathelo okuzivikela, bangathi bona seledlule. Kanti ke njalo siyabona amajekiseni lokeshota kawandanga ngendlela efaneleyo, kakafinyelele emakhaya kuzo zonke lezi ndawo, kakafinyelele kuzo zonke indawo zedolobheni. Ngakho ke lapho kule nkinga khona, igciwane likhona kanti amajekiseni ayashota. Kuyadingeka ukuthi uhulumende adinge amajekiseni ande kakhulu, akhuthaze abantu bahlatshwe ngobubanzi, bazivikele, bangazi bathi bona igciwane kalisekho, likhona. Nxa lisesemhlabeni likhona, likhona laseZimbabwe, abantu basengafa, abazivikele ngendlela efaneleyo.
Wona umkhuhlane lo siyabona ungani khangele amanombolo ungani usuphansi kakhulu, kungabe kuyikuthi abantu ababalwa kahle na, kumbe vele awukho umkhuhlane lo elizweni njengalokho okutshengiswa ngamanani?
Yebo, kambe inombolo zibonakala seziphansi, kodwa ziningi izinto ezingaveza inombolo ziphansi. Okunye okubalelwa lokho kuyikuthi abantu kabathestwa ngendlela ebanzi kakhulu, kungenzeka njalo amanani abantu ayafihlwa ndlela thile. Kanti okukhulu okufanele abantu bakwazi yikuthi ukuba ukubonakala kwamanani aphansi akutsho ukuthi ukufa kakusekho, ngokuba kakudinga ukuthi kufa abantu abaningi ukuze lawe ufe. Usengafa uwedwa, kuyabe kufelwe izingane zakho, kufelwe thina njengezihlobo zakho, kufelwe thina njengecommunity, kufelwe thina njengabantu belizwe leZimbabwe, labantu beAfrica, lo muntu nje wonke emhlabeni kumele aphile. Ngakho ke amanyathelo kumele siwathathe ukuzivikela, singabe sicount abantu, sikhangela abantu, sibala abantu esithi bafile kumbe bayaphila. Igciwane lisesekhona, lisabulala abantu abazivikele ngendlela efaneleyo.